Sikolo 7 ethele isikolo sembalibali secondary ukuthi yezibonela ngokwenzakala kulindawo kulandela umbiko lodlame yathola ababalisi bemanzonzo bekhuluma ngokuthiya ukufundisa kulesi sikolo. Umphathi sikolo unkosikazi Gawule uthi balala okomvudla ngokwesaba.
Ayi lapha sile uhlupho sibili secondary ngale kanye kulabantu abavandalizayo indawo lanxa sikhona khona ngale babuya begqoqoda belayitha amathochi. Into abazenzayo vele basibulalela singavele siphume babulala amawindi babulala ikhotheji nalana esilayo. So khathesi sihleli nje sihlezi ngapha eprimary yikho lapho esivele si-accommodate khona. Bangena even khona beprimary sebeke basingenela inkukhu zesikolo bethatha bebulala. Ayi vele into zangikhona hayi imbalibala ayikho sefu.
Kuya phambili unkosazana Gawule esithi ababalisi bakhe abaningi sebefuna ukuthiya umsebenzi njalo ubona ngani izikolo zingavalwa abaphenduki abaningi.
Indlela okuyisimumo wangikhona yona hayi sebengabaleka sibili ngoba labo bazikhulumela ukuthi akukho safe lapha impilo zethu zi at risk ngoba ungakhangela indlela okwenzakala ngakhona. Kodwa ke abakwenzayo ukukhanya ngabantwana nje abancane abayenziwayo esigabeni. Angazi ukuthi uhlupho lwakho na lungaphike ukuthi nabantwana laba kumbe babanjwe kumbe bahanjiswe emapholisi.
Umbalisi walesi sikolo unkosazana Esmoyo ngomunye othi akasela ntshunguntu yokufundisa embalibali.
Ukuba ngumbalisi asocala silapha sizama ukunika ulwazi abantwana ukuze bafunde bebele kusasela ingcono kodwa sesihlalele evalweni. Umuntu uyarethwa la kungela muntu ozamvikela yikho mna vele semfuna ukushiya isikolo lesi. Abazali bayazazi izigebenga lesi kodwa bayesaba ukulwisana lazo.
Usobhuku Mahlanza walesi sigaba useke watshaywa kabuhlungu izigebenga lezi ekhuza ukuthi bangahluphanile ababalisi.
Bayenza yonke into abayifunayo amawindi sesithenge kabili belokhu bebulala. Yikho thina sesisesaba abantu bethu manje ngamatshe bayavukela etholothe esibhedlela njengasetholothe amaphoyisa abantu abayenzayo sesizamile sibe ngazo zonke indlela. Sizamile ukuthi sibhale incwadi sayinikeza amapholisa kuyena omkhulu wamapholisa sayinikeza lo major in charge wayehluleka layo ukuthi kwenzakalani. Nxa kungabuya kumbe irayoti ikizosethi igenge yabafana lapha ibone ukuthi kwenzakalani ngoba bahamba bephethe isikhathi bahamba bephethe imkhonto bayakwaza bayabulala.
Imbalibali Secondary School yakhiwa izalwana zakulindawo ezihlala eSouth Africa. Umnumzana Nqobile Ncube ngomunye wabanye ababuthanisa imali yokwakha lesi sikolo.
Thina sasebenza nzima sahlanganisa imali ukuthi sakhele abantu bakithi i-secondary school ukuze abantu bethu bafunde eduze. Nxa amatitsha esehlukuluzwa izigeleke eqemasinya so utsho ukuthi siyadlala phela. Isikolo lesi silomnyaka owodwa kuphela sakhiwe. Uyazi ngizwa ubuhlungu kakhulu njengoba amapholisa engafuni ukubopha abafana asisakwazi ukuthi kumele senzeni. Abazali bethu bayahlupheka ekhaya ngenxa yezigebenga zona lezo.
Isikhulumeli samapholisa eMathele North Province Inspector Banda uthi kakatholi umbiko onjalo ovela eTsholotsho.
So far I haven't heard that. That's why I'm saying maybe ungasendela ukuthi information on that via WhatsApp. Kuza ningi nami isikhathi ukuthi ngibe ngikhuluma labo abeTsholotsho ngibone ukuthi how far what's really going on.
Izakamizi eziningi zithi zibhekane lohlupho olukhulu njalo ikusasa abantu babo isimnyama ngenxa yezigebenga lezi ezaziwayo kodwa ziyesaba ukubakhomba ngoba izigebenga lezi ziyachaya njalo ngeke balwisane labantu abahlomileyo. Ngiyimele Studio 7 embalibale eTsholotsho South igama lami Ezra Jesus Banda.